Umsakazo wemanama ozabamba kumagagasi athi 103.8 ku-frequency modulation FM nxa suthe waphiwa imvume yokusakaza. Ugatsho olubona ngezamagagasi lokusakaza luthi lumsakazo kaZulu uzasakaza ngolimi olukhulunywa kuleyo ndawo lesiSuthu, njalo lumsakazo uzabamba okwamakhilomitha angamathumi amane kusuka emanama. Emhlanganweni okuqhutshwe lugatsha lukahulumende olubona ngamagagasi lokukhitshwa kwembiko emanama kuviki edluleyo, unkosikazi Sithembile Ngatho oyisakhamuzi efumugwe uthi sesiside isikhathi belinde umsakazo kaZulu.
Sesilesikhathi lokhu siphakathi kwayo siyizama singaphumeleli. Ngibonga ukuthi kuhle kwacaca ukuthi kungangeni ezombahasha eziyizo kakhulu ezidiliza inhlelo eziningi, ngoba singachitha isikhathi sesithona siphikisa nje.
Umnumzana Simo Senkosi Sibanda ongumbalisi esikolo semfundo yaphansi emanama uthi ukusungulwa komsakazo kaZulu kuzathuthukisa ezemfundo esigabeni lesi.
Manje ngaso kulalo sesibona ukuthi khona la sizatshela umntana ukuthi hayi gijime ground, hayi gijime ehlabela laphana, shaya ingungu lapha ungakutshaya, uzahamba kuradio community radio sikuzwe layo khona ngakho isithuthi lesiyokusibuza ukuthi njengoba ngomnyaka ophelileyo kuqalisiwe isithuthi sikashiwe ukubhala ezikolo besi ababalisi labantwana labazali besisibuza ukuthi kanti isithuthi sadetsho sitoya kayi utochiberekisa kayi, kodwa hayi ngaso lo hlelo olunjalo hayi siyabonga kakhulu.
UZulu emhlubulweni ezansi emaNdebeleni sele minyaka elinde ukusungulwa kwale msakazo. Umnumzana Malaki Nkomo obo waba ngumsakazi we-ZBC waphinda waba ngumeli wedalela ephalamende uthi bekulukwesaba phambilini uthi msakazo le izaphathe zombangazwe.
Kwakungani bakwazi uma kwakungani imithetho iba nzima ukuthi i-community radio station izahlupha ngalokhu nalokhu abantu bazafaka ezepolitics nomamethini. But ngendlela okuchasiswa ngayo la isizawutsho ukuthi kutshoni ukusebenza, kutshoni ukuba umuntu weKwanda South, i-culture ithini, liphatha njani, selihloniphana, selithazisana. Ngibona uhulumende ngale ndlela sesebenze kuhle kakhulu.
Omunye njalo umsakazi olodumo umnumzana Umpile Marupi uthi inyathelo lokusungulwa komsakazi wesiSuthu lo akumelanga kube yize esithi kuzadala ukulondolozwa kwamasiko.
Anikeza abantu ithuba lokuthi baveze ubumo babo njengabantu, ikanti-ke kukhulisa ulimi lamasiko njengesiSuthu. Sikhangela ke constitution yeZimbabwe ithi indimi zonke zilelungelo lokuthi zisetshenziswe, zikhulunywe, zisetshenziswe njalo ezikolweni, zifundwe. Sele njalo sesibukhangelele ukuthi sibone ukuthi ke kuyayenzakala yini.
Ukhansila wemanama umnumzana Ephraim Nathi uthi njengezakhamizi bazasebenza ndawonye ukuze lo msakazo uphumelele.
Kusele kuyithina esihlalayo lanye emanama community sisesithi ngokuphangisa sihlale phansi, singahlala phansi singabantu besigaba, kuzasitshela ukuthi siyenzani, siqala ngani, kuyasisifundisiwe nokuthi sizakuthatha ngaphi amadlozi angikhona, kuzaphuma into singabantu sihleli siyi-community. Sinabantu bethu ababusiness abangathi bonke abantu abakhanganile bangasincedisa, singancedisana lapha ngoba into yethu.
Unkosikazi Vivian Marara Jangaza, umqondisi wenhlanganiso yomsakazo yezigaba eZimbabwe Association of Community Radio Stations, ZACRAS, uthi uhulumende kumele akhulume senza.
I-government ibisikhulumile yathi okwa 2020 bazabe bekhangele kakhulu ukunika 10 izigaba okumele zithole ama-license. Isifiso sethu yikuthi kube kulokhe kusiya kukhula izigaba zonke zithole ama-licenses. And ithemba lethu ngelokuthi uhulumende into le ayiyenzayo uyenza eleqiniso lokuthi ufuna ukunika abantu sibili abafuna ukubroadcasta kumbe ukwenza indaba zama-community radios.
NgoLwesine leZimbabwe limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni ilanga lokuqakathekisa umsebenzi wemsakazo le-World Radio Day. Indikimba yokunanza ilanga le-World Radio Day lonaka ibigijima ngala amazwe athi le msakazo inqubela phambili lentuthuko kumbe Radio Diversity and Development ngesiNgisi. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda. Albert Ncube